ewadini yethu kuwadi 20 isimo kasibanga kuhle emasimini kuthile okokuthi vele indalo yakhona ngibona ngani ingadlule ka-47 nanxangazange ngiyiboni kodwa sengiyibona ngezizini ka-2014-2015 farming season. Izulu lonyaka linile kakhulu laba lemvimbi izilimo zakuqala zatshona zaswela amandla ukuthi zikhule ngezulu eliningi kufikela lapho izulu lahamba izilimo lezana zingakakhuli zivele zithiwele izulu eliningi sezifinyile lahamba naloba kuzofikela ngalanamhla izulu li.
Siyezwa njalo ukuthi uhulumende uyabhodabhoda ehlolisisa ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe ukuthi isimo sinjani emasimini sebeke bafika khona ngapho
ihlanganiso le kuthiwa yiMatopo Research Institute ekuthiwa i-CRIFAT esebenza isemandebeleni le yeMatopo bababona ngezolumo bafikile bezame becubungula bedingisise ebantwini ukuthi kambe kungabe kuyini abantu abakusweleyo ukuze kube izilimo kumbe kwabakhuthaza ukuthi limane izilimo ezinzi asazi ukuthi lunede bana bazasiphathela lona kodwa bedingisisa ukuthi kambe uphila njani na xa usemakhaya kumele lizani liphila ngani njengemuli ukuthi lizwe ekhaya kumele elikudinga ukuze liphile njengemuli.
Kodwa ukudingisisa okunjalo kuya kuncede yini?
Ukudingisisa i-research enjengaleyo sithandekile mbona iyaphathisa ngoba kungadingakala njengesigaba ukuthi isigaba esinje silo mhlabathi onjani. Umhlabathi lo uthathi uyecutshungulwa kubonakala isilimo esingalima kulowo mhlabathi esiphangisa ukuvuthwa sesikhangele i-global change. Iwethu asitshintsha siphangise izulu iphangise ukubuya iphangise ukuhamba so kungaba nezilimo eziphangisa ukuvuthwa ezingalinywa within that period i-short period analeyo so ngibona ngani i-research enjengaleyo kufanele ikhuthaze isigaba ngesigaba sibonakala ukuthi singalima uphi umhlabathi ohambelana nezulu yaleyo ndawo singabhokulima inhlanyelo elinywa ku-region 5 elinywa ku-region 2 ilinywa kuthiwa elinywa khona lapho akuhambelani bonani uhulumende ngomsebenzi kahulumende ukuthi adistribute inhlanyelo according to ama-regions ukwenzela ukuthi izilimo zakuleyo ndawo zihambelane nezulu nakuleyo ndawo xa lilutshwane kube lenhlanyelo ezihambelane nalelo zulu.